Iningi lalezi zakhamizi lithi uma ungoyethela leziko kulezi nsuku ngoba uncedo lokudla oluvela kuhulumende lumisiwe kulezi nsuku zokhetho. Ngalokho uMnumzana Gabriel Mluphondo oyisakhamuzi seMawane eKwanda South uthi iningi selifisa ukuthi ngabe ukhetho luphanga ludlule.
Kathesi njengoba i-social welfare ingasekho bayakhala abantu bakhala bathi amalishizi akwanda usephuzisa ukuthi bake bathole ukudla. Ukudla nje kuphela akula kudla abantu ababuya lapho. Ngiyazibonela nje nalodwa khonapho kodwa hhayi zombusaze lapha eMawane hhayi singawonye siyabe sihlekana nje ukuthi lokhu lalokhu hhayi eMawane bekungekho konke lokhu okuhluphayo lokho.
La mazwi agcizelelwe unkosikazi Siphathiswe Nkala oyisakhamuzi seMatsetsheni eKwaNamuhla othi laye bahlaselwe yindlala.
Siyakususiya kuphelweni kunje isimo sendlala sesithanda ukuba nzima sibili ngoba abantu ababekudobhile emasimini bekukulutshwane njalo sokuphelile sokudinga ukuthi abantu ngaye bayancediswa abantu sebephila ngokuthenga impuphu yena le ama-10 kg.
Unkosikazi Juliet Ntuwane oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi akukabi lokuphithizela kukhetho lwalonyaka.
Asikaboni lutho sini, asikababoni. Yebo kambama abizwa abantu sebewazi ukuthi maybe owezanuphefu mbani, owe-MDC mbani, owekamthwakazi mbani. Nje iMathebelele ngesouth yonke abantu amabizwa asesaziwo. Kodwa ukuphithizela kwekhampeni yane emini iminyaka asikayiboni. Silokhu sisamelele ukubona beqalisa.
Lanxa kulokuthula kulesi sabelo, amabandla aphikisayo akhala ngokwethuselwa kwabalandeli babo. Ngabebandla elibusayo leZANU-PF ekhuluma ngomvulo eGwanda emhlanganweni webandla leZANU-PF okukhankasela ukhetho, umphathintambo obona ngezenzakala kweleZansi emaNdebeleni uMnumzana Bednico Ncube ubeke ukuthi ule mtshina azayisebenzisa ukubona uZulu ngosuku lokuvota.
Akusamelanga kube lo muntu ozatholakala njani elele engayanga vota. Kambanini liyevota, mina ngizadinga, ngizaba ngikhangela ngemitshina yami ukuba nina ovotileyo ngubani ongavotanga ngubani. Ngikhona lapha ngihlezi.
UMnumzana Khanisa Sikala unobhala wezokhetho kubandla leZaphu uthi baningi kubandla leZANU-PF abethusela uZulu emaphandleni.
Ama-threats lawa kawaveli kuye kuphela uminista. Ekuhambeni kwami ngisiye emaphandleni sengihlangane lokwethuselwa okunjalo futhi nakubo ward 10 kase-Beitbridge bayethuselwa abantu nxa bebonakala behlanganela labantu bethu bezaphu nabamanye ama-parties kakhulu ngabantu esibabiza sithi ngama-veteran. So singuzaphu sithi thina hhayi akula kwethuselwa okungakanani ukuza kwenza ukuthi abantu bangabikwazi kanti kuyini okwehlula ukufa khathesi nxa kuyikuthi abantu bevele belamba.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi kuyize ukuthi umuntu ebonakala lapho evota njalo ikhuthaza uZulu ukuthi evota ngobuningi mhla zingama-23 kulinyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.